sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithatheke leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe selizela nquswa ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe eAfrika ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi.
Kulithuba elihle-ke lelo okumele balisebenzise laba abasezitalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu.
Uhulumende usengezelele iholo lamatitshala ngamadola angamachumi amabili lanhlanu, US $25, kodwa amatitshala athi incane kakhulu limali.
Isizathu abalaso ukuthi kabafuni, isizathu abalaso ukuthi basadla bona, isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Iqula le-IMF ebeleselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe.
Ukugijimisana labantu bemchova kayisiyonto eqondileyo ngoba kugcina kusenza ukuthi abantu balimali. Njalo abantu bemchova nxa bethe baba lapha abasebenzela khona, siyakunanzelela ukuthi idolobho lakobulawayo egodini kwavalwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. eZimbabwe selinxuswe ukuthi liphatheke emhlanganweni kahulumende welemelika okukhulumisana labakhokheli bamazwe e-Afrika o-US Africa Leaders Summit ozaqutshelwa eWashington DC ngompalakazi. Kodwa umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubikwa enguye ozamela uhulumende ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso zenotho azetheswa ngelemelika phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe leZimbabwe linxuswe emhlanganweni lo selokhu wasungulwa ngomnyaka ka-2014. Umhlangano lo uzaqala mhlazi ku-13 ngompalakazi uyephela mhla ka-15. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Jaramba ubikwa esithi umongameli welemelika umnumzana Joe Biden unxuse leZimbabwe ngemva kokuba abanye abaholi bamazwe e-Afrika bethe nxa eleZimbabwe linganxuswanga labo kabayi. Asenelisanga ukuzwa kuziphatha amandla zemelika ukuthi lokhu kuliqiniso na. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uke wahlangana lo mongameli Joe Biden ngeviki edluleyo bakhulumisana ngokuthi kwekethiswe izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuqala nje into ephuma kukhona lokho yikuthi imelika i-invite imeme iZimbabwe ngokuba kayilwi leZimbabwe, kayinama-sanctions against abantu beZimbabwe, inabantu abathile yabajezisa ngezenzo zabo ezingaqondanga. Kulithuba elihle-ke lelo okumele balisebenzise laba abasezihlalweni ukuthi bayeveza kahle kamhlophe ukuthi benzeni ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonishwa i-constitution, izinto zonke imelika ekhala ngazo. Ngaleyo ndlela kuzenza kube lula ukuthi izijeziso zenotho lezi eziseleyo ezisuswe.
Ngezinye indlela awubone mhlawumbe lokhu kucunula uMnangagwa ecine evimba uShaba ukubuya ngapha esithi kungani yena echiwe phandle?
Uyabenza ubuthutha obukhulu kakhulu ngokuba angithi yena akavunyelwanga ukuthi aye kwelasemelika. Kodwa ngenxa kube lethuba lokuthi ukuthi weZimbabwe buya sike sizoxoxisana njengoba lawo useAfrika usezwekazini le-Afrika, kulithuba elihle lelo kufanele bahambe lomkhulu wezinto asebenzile ezivezwa ukuthi balenguquko abazenzileyo lokho kuthiwa ngama-reforms. Thina esikwaziyo ukuthi kazenzakalanga, bazafika khona ngala kulalutho abazaluveza oluveza kahle kamhlophe ukuthi bazinikele ukuthi babe lobudlelwane buhle leMelika ngaphandle kokukhuluma nje. Kodwa ngamvimbela, hayi, beyabeveza ukuthutha obunye obumangalisayo kakhulu ngokuba umnanda kwakaso Zimbabwe, ushaba kaso Zimbabwe, ama-leaders ethu kaso Zimbabwe, iZimbabwe imenyiwe, yena lowo menyiweyo kahamba emele iZimbabwe afika akhulume lokho okuyikho okuqondileyo, acele ubudlelwane, hayi ukuthi afika abathethise khona.
Yona iMelika ibilakho ukuthiya iZimbabwe lomnanga kwaphandle nje kungabi indaba zalutho, kodwa imnxusile ushaba. Singathi lokhu kuveza ukuzinikela kwayo yini iMelika kudaba lokuvuselela ubudlelwano leZimbabwe?
Iye, ngithanda ukuthi ngiqinise njalo ukuthi kakunxuswanga ushaba langakubhalele ushaba. Ushaba nxa ehamba umenywe haye ngushaba umnumzane usekasibanibani, umenywe ngokuba emele iZimbabwe emazweni angaphandle. Ngakho-ke kumele kuqace khona lokhu ukuthi iZimbabwe imenyiwe, kodwa-ke kubhalelwe ushaba ngokunjalo kukhandela ukuthi ushaba imele khona ngani. IMelika iveza kahle kamhlophe ukuthi izinikele ukuthi ibe lobudlelwane obuhle leZimbabwe. Nxa ngabe iZimbabwe ingenza lokho vele okukhangelelwe yi-constitution yeZimbabwe ukuthi kwenze, iMelika kayikhangelelanga ukuthi iZimbabwe yenze izinto eziku-constitution yeMelika. Ikhangelele ukuthi yenze izinto eziku-constitution yeZimbabwe. Ihloniphe abantu beZimbabwe, hhayi abaseMelika. Ihloniphe umthetho weZimbabwe, hhayi umthetho weMelika. Ihloniphe amalungelo abantu beZimbabwe, hhayi amalungelo abantu beMelika. Ngakho akufanelanga kube nzima lokho ukuthi kwenze ukuze kube lokudlelwana okuqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International Zimbabwe ithi iphakathi kophenyo lokuhlaziya inkohlakalo endaweni zokufunda. Ngalokho, linhlanganiso inxusa abalobufakazi kungatsha zemfundo ukuthi baze bethula. Linhlanganiso ithi ihlandla lakuqala lophenyo lolu luzabheka ezemfundo yaphezulu ezikolo zemayunivesithi lemakolijini, kuthi ihlandla lesibili lizadingisisa ukwenzakala ezikolo zeprimary lesecondary. Lokhu sikudaba lunye, uhulumende usengezelele izisebenzi zakhe okubalisa lamatitshala iholo elingamadola angamachumi amabili lanhlanu, i-US $25, kodwa amatitshala athi imali le incane kakhulu. Amatitshala asezathola ingxenye yeholo ebhadalwa ngamadola eMelika ibe ngamakhulu amabili, US $200. Siqoxele sikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Sanibonani Ntateli Chris. Uma sikhangela isimo somnotho elizweni sibi, bese sibuya sethuswe ukuthi uhulumende esebenzisa ama-ministers akhe utshela abantu amanga. Mhlaka 1 August, u-minister of finance uMthuli Ncube wabiza ama-union wonke wawabikela ukuba uhulumende kusukisela mhlaka 1 September uyagugula iholo labo ekhangele i-US dollar component, ukuthi imali le abayihola ama-allowance ama-US dollar $75, COVID allowance, i-cushion allowance ye-$100 uzayikhangela ibuke ayengezelele. Bese kusithi i-RTGS eyiyo vele engiyinsika yomholo wethu laye ayikhuphule. Sithe sisiyafika emabhenki ngemva kokubona imlayezelo ephumayo kuma-SMS esitshela nge-salary yethu, akusethusanga ngoba kwakuvele kuyikudlala ukunakanela ukuba uhulumende uzasingezelele imali. Sesimnikezile amalanga kuze kuyefika mhlaka-26 ngoba sizama ukukhangela ukuthi mhlaka-1 September maybe usasekude ukufika kibo, kodwa sesimnikezile up to mhlaka-26 uhulumende ukuba akhangele alungise iholo lezisebenzi ngoba izisebenzi azisholi. Abese vuka uhulumende ebize umhlangano esebenzisa okunye okuyinto okwakukhona kudala okwakhulunywa ngumamvima ukuthi abaseze bephinde bekusebenzise futhi okuthiwa yi-NJNC. Ibiziwe lamhla i-NJNC asikwazi ukuthi ibizwa njani khona kuyinto engasekho emthethweni. Kodwa ke thina njenge-athuzi asilani lakho kuvele abantu nxa besenza amadlwana abo wena ungaso wezinga laba usondeli kiwo. Siyaqinisa ke kuhulumende ukuba mhlaka 26 kabe selungisile iholo lezisebenzi okanye azimisele ukuphatha umlando walokho kuzayenzakala emva kwamhlaka 26 Mpandula. Moyo Themba kuye athusi spokesperson.
Manje like lezwa na isizathu sokuba imali ingengezelelwa lina lalikhulume lo mphathi ntambo alikezwa yini ukuthi yena uthini ngokungafaki imali
empeleni? Ntateli Chris Gandhi, akula sizathu asebesifakile kahle kahle kuyibuyelelo obukhulu futhi kithi ukuthi sidinga isizathu ebantwini abakholisa ukubona ucuku kuzisebenzi eziphethilizwe. Isizathu abalaso ikuthi abafuni. Isizathu abalaso ikuthi basadla bona. Isizathu abalaso basantshontsha. Umuntu ontshontshayo kakhangeli umuntu angantshontshilayo.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamaticha la emaphandleni e-Atuz. Ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Amapolisa aseqinise isandla kulabo abalemota ezithwala abantu phandle komthetho ngokusungula uhlelo lokubabopha. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa abambane lengatsha ezitshiyeneyo emkhankasweni wawo ezibalisa iCentral Vehicle Registry zinara logatsha lweVID. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo zithi kufanele uhulumende alungise imithetho yakhe ukwenzela ukuthi abachayeli bemota zokuthwala umphakathi ezamakhombi abangavunyelwa ukusebenza benelise kwenze njalo bengaxotshisanwanga ngamapholisa njengalokhu okwenzakale izolo esitaladeni sika 6th Avenue Extension kuleli dolobho. Uhulumende uthi kakalungisi umthetho ovumela ukuthi abachayeli abangekho phansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano wamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Amapolisa izolo asungule umkhankaso wokususa ezitaladeni abachayeli bezimota abangasebenzi ngokungekho emthethweni elizweni lonke jikelele besithi yibo ababangela ukudalwa kwamacala anjengokugqekeza amavinkili lokudlwengula abesifazane. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukugijimisana labantu bemchova akasiyo into eqondileyo ngoba kugcina kusenza ukuthi abantu balimale. Njalo abantu bemchova nxa bethe babalapha abasebenzela khona, siyakunanzelela ukuthi idolobho lakobulawayo egodini kwavalwa. Ngakho-ke kabala ndawo eqondileyo lapho abangama khona. Njalo imchova leyi akukacaci ukuthi ivunyelwe nguhulumende kumbe kayikavunyelwa ngoba bagcina bemisiwe ukuthi basebenze ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa-ke imithetho ye-COVID-19 isiyehlisiwe mbe isiyekethisiwe. Ngakho-ke yikho abantu sebebuyele emgwaqweni ngoba labo balezimuli baye bekhangela ukuthi banekeke izimuli zabo ngaleyo mali abayithola kuleyo mchova. So thina siyizakhamisi kunanzela ukuthi ukuxotshanisa abantu kuvi ngoba kugcina kulimaze lo muntu ongazi lutho. Kodwa-ke labo emchova kumele ukuthi banikwe indawo eqondileyo yibulawa City Council ukuze njengoba igodini kwavalwa babekwazi ukuthi basebenzela ngaphi ngalesi sikhathi kunje labo befuna ukuthi baphandele izimuli zabo. Indawo leyana ka-6th Avenue asiyo ndawo entsha, vele bathwayela khonaphana mchokotsho. Njalo uyakwazi ukuthi amapholisa lawo abekhona khonaphana amaningi vele ezigadela layo siya lapha yakhona. Kodwa-ke yindawo esesiyazi njengendawo vele okugadelwa khona.
Ungathi ngumlando kahulumende yini ukuthi lokhe engakalungisi umthetho wokuthi abachayeli bamakhombi bathwale njani abantu bengekho kunkampani yezoko? Kukanti lokho kokuthi besebenze bengaphansi kweminye imanyana, ama-associations, linyathelo elihle yini?
amakhombi akabulawayo abevele ngaphansi kwezinhlangano zombumanyano ngoba siyakwazi ukuthi kule bhupta kule Expcosi kule mchova mbayiwa kule city transit so besivele silidolobhele elilokuhleleke eliqoqekileyo nxa kusiza kwezemchova njalo kungumlando kahulumende ukuthi akhulume into ezwakalayo
sesikhangela sona isimo semota zokuhambisa khona ngapho kobulawayo sesinjani kathesi
kuloku kuyekethiswe imithetho ye-COVID-19 hayi izimota sezisiba nganeno ukuhlupha kwazo ngoba abantu abaningi sebegada zona ezivukileyo khona amakhomboni la agijinyiswa amapholisa kube khona ama-Honda Fit kube khona labo-Zupco lezinye nje izimota abantu abazigadela zona amabhasi amakhombi kodwa-ke uhlupho lwezimota solunganele esikunanzelelayo-ke ukuthi uZupco uvele uyantengantenga izimota zakhe zinilutshwana kakhulu ngokungakho-ke nxa kungathiwa sokusala yena yedwa kungaba luhlupho because uZupco yena vele amabhasi akhe awacaci kuhle ukuthi ngawakhe kumbe ngabantu kade beceliwe ngoba abaningi ngenxa yokuvula kwemithetho ye-COVID sebethethe amabhasi abo bawabisele emaphandleni asemalutshwana kakhulu amabhasi edolobheni ukuthi asengabe ngakaZupco kodwa-ke zona ezizimoto ezizimele zodwa obevele bechova la kudala umbayiwa aba-under i-city transit aba-under i-bupta lezinye nje yizwe seziphathisa kakhulu kungakho-ke sikhuthaza ukuthi uhulumende akhiphe leso sinqumo kumbe leli jogwa elifakile ukuthi zingasasebenzi sibe sesikhuthaza kabanikazi bemchova ukuthi baphathe kuhle abantu ngoba sesikunanzelela lanxa sizigada lezi zimoto uzafica ukuthi abantu abasebenza kulezo zimoto kabasaphathi kuhle abantu sebevamileke ukuthi bachukuluze abantu ngezindlela ezijiyeneyo bebathethisa besala izimali zabo abanye ngaba-charge imali ephezulu abanye abantu abasafuni ibhondi umbiza imdola sebefuni i-US dollar kuphela so konke kungana-ke ngizinto esezigcina zicunula abantu
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obeqoqa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulokucabangelana kwenkokheli yebandla le-ZANU-PF ukuthi ngobani abasekela osakhulayo webandla leli uSaibeth Musengezi owasa umthethwandaba udaba lokuthi uMnangagwa akakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF ibandla iphephandaba le-Chronicle lelo daba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usefikile edolobheni le-New York emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 inabasakazela isisekazo njengoba zinjalo hayi sithi philani siphileni asiphileni lapha ngile nkinga lapha abantu ba-undermangwe laphana emarula e-high range bathi kulo mlilo laphana otsha buhanguhangu sulensuku sitsha kodwa bathole usizo from i-government angazi ukuthi kuyabe kusezikalani ma kunjalo abantu besebenze nzima kangaka bebhulana lo mlilo amali ngawuhlaba labo ngenye indlela ukuthi bebeyazi laba abantu kabasize laba abantu ngomlilo lo uzagcina uyenza ingozi hhayi ngiyabonga lapho engabe mude
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu sithi libambe injalo uqhubekele phambili umsebenzi wenu hhayi siyabonga khona lalaba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 udlaladlala into ezimbili ye Studio 7 uphindaphinda into e-1 hhayi bantu bagidi impanzamise kiba khona vele konke umuntu akula muntu awaphambanisiyo Studio 7 yasawu-accept ukuthi hhayi kebe kuliphutha la wonke umuntu lamaphutha so lingabe selisola ngani selisola ngani sekuyinhlala yenza ka-Studio 7 hhayi akunjalo bantu bake zamani ukubekezela njalo lalaba abakhe imilayezelo kayifundwa zamani ukubekezela abantu baningi lapha siwe wedwa ofake umlayezelo la baningi abantu abafake imilayezelo lapha so linde wakho umlayezelo awuzaze ufundwe thina thethi yayihlala isikhathi ingafundwa but asa-accept ukuthi hhayi abantu baningi vele abafake imilayezelo la so abantu engizama ukutho ukuthi abantu bakhe thi azamani ukulinda zamani ukulinda esikhathini esiningi njalo lingabe lokho lichothoza u-Studio 7 lidiye uphindaphinda into
khona lo bawukhuluma last week lapha sithi Chris Gade what zama ukuzibamba wona baba yeyi lapho u Studio 7 kaseke enhlangothi ukhipha njengoba zinjalo yeyi siyalibonga Studio 7 liba benjalo basangazibe ayisiyabonga
Studio 7 ngathumeza amaodi yami lokho engaphumi lengadlali ngilo isikhalazo lapha ngathumeza ngahambisa umumbu wami eGreen so ngihambisa umumbu wami eGreen laphana 2017 ngahambisa ama 23 bags ezama 3 teams angizange ngibhadale bengicela ukuthi lifonele umanager weGMB limbuze ngezinto ezinto engalezo inumber zami zefoni zithi zona 0785 738-490 yizo engathumeza ngazo ngaloku Studio 7 ngaridi kakhulu ukuthi ngithumeze umumbu wami upho kudliwa ngabantu umabele ngawuhambise umanager wakhona wayekhona kwalapha ngalesi sikhathi bayamazi futhi kwahamba njani imali yami ukuthi nginyamalele okwesibili Studio 7 ngikhala ngemali yami engayihambise namabele imali yami futhi engahlawulwa ngabo ekoti abekotiko sahambise amabhele bathi bayasinika amalokuzeni ama-grocery so i-grocery yakhona asitholanga i-grocery leyo njalo khonoko kwelokuzeni abanesithi bazasinika khona sikutolanga imali asiyiphiwanga ngencela lisibuzele futhi ku-general manager wekoti futhi kathi imali yaka-2020 engafikanga kimi yahamba njani iinumber zami yizo lezo futhi ethi 0785-738-490 ngalifuna ama-receipt number umumbu weGreen ngizalithumezela nginamarisiti amabili ngathumeza umumbu uqala 20 bags ngazithumezela 3 bags konke angithola ngalo
salibonani salibonani ku-Studio 7 siyabonga abasakazi abahle abasakaza indaba ezilohlonzi indaba ezenzakala on the ground siyabonga kakhulu ngithanda nje ukuthatha le 12 chane mina ngithi abantu bakithi ukuthi ngithi abantu bakithi bakithi beZimbabwe asekele nini ukuhlasela nathina sodwa abantu ilizwe leli linje namhlanje ngenxa yegavumenti ebusayo yeZANU-PF yikho-ke abantu bonke abasemabandleni aphikisayo baphikisa isystem lekhona ekhokelela ligovernment yikho-ke asingahlasela nathina sodwa asingachothoza nathina sodwa i-CCC ile agenda yayo against ibandla elibusayo igovernment ebusayo izap ile yayo imthokazi ile yayo amabandla wonke lenhlanganiso zonke eziphikisayo eZimbabwe zile agenda yayo okukhomona ngazo zonke lezi inhlanganiso yokuthi zonke zimelane leZANU-PF yikho-ke abe-CCC abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-ZAP abenzokwabo okungabawinisa ama-elections abe-mthwakazi abenzokwabo
Studio 7 hello sengathi ngangena i-audio yami ntambama namhlanje-ke mfoka mtunga lokhuluma lapha njalo futhi ngiyaphinda angeke kuthi kwabulawa amandebele 40,000 yamandebele bebulawa yilenje akubonakala abantwana besindebeleni begaxe isikhava sakhe aniboni ukuthi anivelelanga unkomo washiya esayine i-unity accord ma ngabe yayi-unity accord yangempela waye mnankagwabula logogo benu alinabo baba alinabo gogo alinabo anti namhla lo uthi uthethe khona thina mthwakazi masithathi ilizwi angazi ukuthi uzacela indawo khona le mfuna ubona bazamnika yini ngoba nje engafuneki khonani if it's i-unity accord why kumele amashona abe yiwasebenza indawo zonke zamandebele lo ugijima ute izano ye iyakuyilapho kusuthwa khona bensegwanda veli last week ngithole i-drink le ebizwa nge-fake cold drink le yamalokhuzeni lawo noma ngithi ngokhola ngobani bani that is 22 rand iqiniso lalo wabona i-fake cold drink e-12 rand siya kuthi 22 rand awubona ukuthi leyo ndawo vele kunzima khonapho wayenganifakela isikontiri wayekanakhela imizi yenu ibe mihle ma ukuthi kuyasuthwa yathi lihlale entabeni njengendwangu kube mhlawumbe kuthiwa kusegermany igermany yakwazi iyakususela imbokodo kahle ikufakele umuzi khonapho manje lihlale entabeni njengendwangu lisekela nezentaba livika amaginyambila lapha every day ngapha lithi izanu i-right hhayi bo vulani amehlo manathengisa odadweni lithengisa amashona ngoba nawo wagijima wangena khona emashoneni umthwakazi masithatha umthwakazi uyakhona ngazi nokuthi uzaphuma ngayiphi imbobo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi uzaqala akhulumisane lomndeni wakhe ngokuthi ancintise na kukhetho oluzayo lokudinga uMongameli welizwe. UBiden uza kuba leminyaka engamachumi ayithoba minwembili eyidi awokuzalwa kukhetho lukamnyaka ka-2024. UBiden uthi ngekhefu le-Thanksgiving ngenyanga kaLwezi uzahlangana lemuli yakhe lapho azakuzwa khona ukuthi bayavumelana laye na ukuthi ancintise kukhetho kumbe hatshi. Baningi abathi uBiden kumele aphiwe ithuba lokubusa okwehlandla lesibili ngoba eqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Siqoqe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba. UBiden mina ngibona ngani uyawanele somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So ukuthi imisebenzi mnengi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe jimisane lezinto ezeyikonomi, wanelise ukubhadala irent, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa ukuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yanaliyani ye-fuel iyehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa. Whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Washington State ngapha kwele Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo lamhlohlelo lwethu lwalamhlanje. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni welemelika wezwekazi le-Afrika, kodwa kwanxuswa ilizwe leZimbabwe. Uhulumende usengezelele amatitshala ngeholo idola elingamachumi amahlanu amabili lanhlanu i-US$25. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.